Sethula umbiko wokuhlelwa koluhlu lwendleko zikahulumende izolo, umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazise ukuba ubeke eceleni limali ukuze izabelo zizibuse ziqhuba le misebenzi yentuthuko. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeHarare Residents Trust uMnumzana Albert Mazula uthi lokhu kuyinto enhle ngemva kokumelela lolu hlelo okwesikhathi eside.
Yinto enhle ukuthi at least sibone ukuthi uhulumende ufake enye imali eceleni ukuthi isebenze ku devolution. Lanxa nje singagayela i 310 million mbona ngathi kayaneli kangako ngoba inga divide kuma province kuyagcina kule mali emtutshwane.
Umqondisi wenhlanganiso yeCombined Harare Residents Association CRA uMnumzana Mfundo Mlilo uthi noma uhulumende sethathele linyathelo isifiso sabezombusazwe nje kuphela kungela sekelo ludingakalayo ngoba kuzatsho izigidi ezine nje kuphela zamadola kukhansili ngayinye elizweni ethi lolu luhlelo lwezombusazwe nje kuphela okuthiwa yi-political devolution ngesilungu kukanti eZansi ye-Afrika njengomzekeliso umumo wokungamashumi amahlanu lasikhombisa ekhulwini i-57% ngokulungisisa umumo wezakhiwo lemigwaqo i-infrastructure ngesilungu yonke ivela kuhulumende. Umqondisi weChitungwiza and Manyame Residents Association uMnumzana Mavela Sikhumalo uthi udubo yikuthi uhulumende usuke wagijima ngalolu daba engazwanga imbono kaZulu
bengakahlali phansi ukubona ama principles lawa kababuyanga lawo ebantwini. So ngathi sesiya ku parliament siyafisa ukuthi nxa sisiya ku parliament iParliament izabuya ebantwini ikhulume labantu izwe ukuthi khonoko okufiswa yi-executive kuyahambelana yini lezifiso zethu thina abantu jikelele. So kungenza njalo singaphuma lenye into engcono noma thina kathesa sokuthi simangalisayo ukuthi the same government eyayingafuniyo i-devolution kathesi yesigijima phambili kathesi isithi sesilama principle.
UMazula uthi okunye okumele abantu bakwazi ukuthi uhulumende angahlela indlela afuna imali yesizwe isebenze ngayo kodwa ehluleke ukugcwalisisa leyo misebenzi.
Imali eyayibhajethwe nguhulumende ukuthi uzayithola kayisiyo imali etholakalayo. Ingaswelakala ke leyo mali bayakhangela ke ukuthi kungaphi lapho abangaxuma khona. Sithemba thina ngezakhamizi ukuthi nxa imali kuhulumende ingekela ukufika kuleyo ayikhangeleleyo kodwa i-310 million kungaba kuhle ukuthi banikwe injalo hatshi ukuthi bayiqume ngokubana bona kabasafikanga ku-target yabo ye-income.
Uhulumende sevumelane kudalela cabinet ukuthi kulungisiswe iziqondiso zomthetho wezigaba owe-Provincial Councils and Administration Amendment Bill ezizalaya imisebenzi yamakhansili anje. UNcube esethula ibhajethi yakhe uthe limali izasetshenziswa kuqakathekisa izinto ezifana lobuyanga kusabelo sinye ngasinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.